basukukhangele imali ezileyo ngoba ibhenki njengokutsho kagavena ayikhiphileyo amaviki adlulileyo asomali esingakhangelela ukuthi ingabe isikwenze kwaba lula ukuthi abantu beyithole bonke imali ngendlela abayifuna ngayo. Njalo singakhangelela ukuthi thina ngwethu amaZimbabweans singabantu esithi singabe cash society sithanda ukuthwala i-cash. Lama limitation lafa kwayo ukuthi umuntu uthatha i-300 ngeviki kukhangelwe le inflation ekhona leyo i-300 leyo ayilancedo esingathi ingalupha emuntwini obangela ukuthi umuntu bavuke besiyadinga ukuyakhipha bonke ngezinto ezijeneyo. Bona nje abamabhenki kuyakhangela ukuthi i-governor inquire akhweze le esithi maximum withdrawal ngeviki per account. Njalo ayenze imali ibe nengi emabhenki lapha ukuthi abantu beyi-withdraw. Sikhangelela ukuthi kule figure esithi imali esilayo ngama-RTGS. Sikhangelela ukuthi at least kungaba the third of that money esiya ku-2/3 in circulation as that cash. Kungaba lobubelo entweni zendaba zokuthi i-cash itholakale ebantwini.
Alubana uhulumende ethe wethula imali elesisindo esiphezulu engange $10 kumbe i-$20 ubona kusiba lobubelo yini?
Esingathi singakukhangela kuhle kuhle ngempela hathi ikubana environment that it's operator kiyo is very inflationary. Ngase sithi sifuna ukufaka ezinye imali ezingalithethi gxaxa kasingapheleleni ku-$20. Kasivumeni ukuthi umumo lapho ume khona awuqondanga. Sifike zame la ukufaka even i-100 ne-500. Ngiyazi ukuthi bona bangabe khangelela ukuthi bengeza njalo kumbe ngoba le mali ezinjalo kulakho ukulazisa kumbe kwenza ube umsebenzi walaba abatshintsha imali kube lula ukuthi beqhube besenza. But esingakukhangela ukuthi uswazi abazama ukusitshaya ngalo kalutshaye bona laba abaphambanisana ungatshayi wonke umuntu ngoba kuletha ama-20 lama-50 lama-10 akusoze kube lobubelo obungcono